nami sembona ngathi hayi undoda akusahambi kuhle lapha umdala u-vice president. Ngibona ngathi usethatha sibili lapha undoda Sanders lo uyathatha sibili. Ngibona ngathi abantu sebengathi bafuna ukuvumelana lokucabanga kwakhe lokho akucabangayo abakubiza bathi i-democratic socialism yona le yakhe le.
Manje umbona ungani engamelana na lo mongameli Trump amnqobe?
Ya, abantu nxa bangalandela ngoba angithi khonoko lakho okubhuntwa democratic socialism ikwethusela. Yena kasho njalo utsho okwakhe la akucabangayo ukuthi ufuna ukuthi izinto zijike zibe njani. Mina ngibona ngathi angamelana layo ngoba angithi uzaletha-ke manje ezinye izinto eziphathelana lakhona lokho akucabangayo akubiza ngokuthi kuyi-revolution. Ngoba ngathi ngiyakhangela ngibona ngathi abantu abatsha bafuna ukuvumelana laye ukuthi akube lokunye okungathi kuyaguquka kulokho kuzenza into ezifana nayo iminyaka ngeminyaka.
Kodwa uZulu yena mathupha singasabali abasakhulayo, ubona ungani uzemukela yini indlela le efuna ukuthi uMnumzana Sanders isetshenziswe ukubusa ngayo?
Kuzamele ukuthi ahlale phansi ayichasise kuhle ukuthi utshoni konke khona lokho healthy for all. Ngoba mbona ngathi into enkulu kakhulu engathi iyamkhathaza yikuthi ubiza yona lay health for all. Kodwa kungakhangela uTrump wehlulekile in 2 years, 3 years ukuthi abe le health system yakhe. Angithi wayethena ekhampena wathi uzahlafike masinya njalo axhakaze lokhu i-Obamacare yamehlula. So kungathi kulokhu kunzima khonapho ngoba layekala lutho esandleni ngale. Kodwa lo uyaletha yena okwakhothi yena nayi-healthy for free. Ngoba akusoze laye uTrump alethe okunye okuphambeneyo. I-Republicans zazi majority ezibambe konke izindlu zombili behluleka ukubuya le health care angayibiza ngokuthi i-Trump care namhlanje.